amabhizimusi amaningi ebevuliwe kobulawayo kuthi amapholisa alihlekana ahlomileyo ebebonakala endaweni ezehlukeneyo zelizwe ezikolweni eziningi abafundi lababalisi bebengekho. Umongameli weZimbabwe National Students Union iZinasu umnumzana Benon Ncube uthi isimemezelo sabo siphumelele ezikolo ngoba kuvuke kulamapholisa ahlomileyo emakolitshini njalo abayanga esikolo.
So isteyaway leyi ibiyiplani yokuthi uhulumende asibone asizwe ngoba besibhale incwadi kaningi kaningi kodwa engaphenduli. Ngakho-ke sasho sathi isteyaway ukuthi abone ukuthi siyenelisa ukukwenza lokhu nqathi sicele sacela sasela impendulo. Ngiyatsho nje lamuhla kuvuke kulamapholisa e-National University of Science and Technology na kuvuke kulamapholisa e-University of Zimbabwe, kulamapholisa eGenoa University of Technology, kulamapholisa eBindura University. Ngikhuluma nje lakhathesi amapholisa akhona phakathi okutshengisela ukuthi usezwile izikhalazo zethu. And as far as we are concerned, thina njengeZinasu sekuyikhithi entweni zikade sizifuna ngoba usezwile, sesimelele impendulo. Njengoba sitshilo ukuthi u-9 May ilanga lokuqala asolokucina. So impumelelo esiyifunayo eyokuthi isikofisi sehlise sizitshela ukuthi nxa engazange aphendule ngalokhu kwenzakale namuhla, sizaqhubekela phambili aze aphendule.
Unkosazana Nomqhele Moyo ofunda e-National University of Science and Technology INUST uthi izifundo zimisiwe lamhlanje.
Umso wama-lessons mna ngibona kuqondile kakhulu ngoba khathesi imali esizibhadalayo ama-fees lawa vele yimali abazali bethu abangayiholiyo. And so thina khathesi lathi njengama-students vele siyakhalaza ukuthi uhulumende laye ubone ukuthi i-fees yethu uyayehlisa ibe yimali e-affordable eyeneliswa ngabazali bethu. Lathi siyeneliswa ukuthi langaze nxa ungabuzama ukwenza lokhu lalokhu uyakwanisa ukuthi uzibhadalele wena wedwa. So mna ngibona kuqondile. I hope ukuthi khona lo hulumende uyayithola i-message evela kithi as ama-students ukuthi siyakhala nge-fees yethu ukuthi siyayehlisa.
Olwela amalungelo oluntu umqondisi wohlelo olwe-this constitution unkosikazi Abigail Mupambi upha umbono wakhe ngokutshengisela kwanamhlanje ngokungayi emsebenzini.
Yes, sibonile sibili ukuthi kade kubiziwe isteyaway kodwa ke isituation ekhona ngalamhlanje ku-ground sibona ukuthi abantu bazihambele emsebenzini besikhangela nje ama-reports esuka endaweni eziningi ezijetshiyeneyo elizweni. Uyananzeleli ukuthi abantu bahambile nje emsebenzini njengesukini. Engikunanzelelayo yikuthi isteyaway leyi kade ikhankaselwa kakhulu online. Ungananzelela abantu kade bekhankasela abaningi amanamba abo uzathola ukuthi ngaba ngaphandle kwelizwe, abanye baseGoli, amanye ngama-political leaders njengabomusi Maimane.
Enkundleni yabo yebulenjini iTwitter amapholisa achaze ukuba ukutshengisela kwalamuhla akuphumelelanga njalo bakhuthaze abantu ukuba bamangalele abantu abazabanyela udlakela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zakhe olweZimbabwe Public Service Commission lethule umbiko okhuthaza zonke inkokheli zengatsha lenhlangothi ezithiyeneyo zikahulumende ukuba inanzelele bonke abaze emsebenzini labangabuyanga. Kuthi abangabuyanga kumele batsho isizathu esibangele ukungezi emsebenzini. Abanye bathi kube nzima kubo ukukhalala umsebenzi ngoba iningi labantu selizisebenza, bethi ezikolo ukukhalala umsebenzi kuphumelele ngoba abafundi abaningi abayanga. Amapholisa abikwa ebegcwele indawana yonke eHarare, ikakhulu ekolitshini elikhulu ele-University of Zimbabwe eHarare Polytechnic le-Africa Unity Square. Abikwa njalo ebegcwele emadolobheni anjengabo Gweru, Mutare, Maswingo lamanye kodwa akuzange kube lodlakela oluke lwaqhamuka endaweni zonke lezi ngenxa yokutshengisela lokhu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.